Kuzoko bakhanya ngani ama companies amanengi lapha eZimbabwe abasabhadali izisebenzi, izisebenzi ziyasebenza nje zisebenzini zingaholi, abanye baleminyaka sibili bengaholi. So lolu daba sokhanya ngani vele yinto esiphila ngayo lapho ukuthi isebenzi emsebenzini zingabhadalwa. Kathi esinje ngeviki ephile singokuthi ha ngalisemsebenzini bakithi kambe le lihamba ngani, ligada amakhombe ngani, lisidlane ezindlini, akuyalanjwa ngapha ba.
Mnumzana Mkandla, wena ungathini nxa sikhangela udaba lona lolu ubana ilizwe leZimbabwe lathola uzibuse kodwa kukhanya akuhambi kahle, ungathini wena ngalokhu nxa sikhangela ezeholo?
Ye, hayi, iholo lapha eZimbabwe isathatha ilizwe siluthi abantu besebenze bethole labo ukuthi batholeni. Abantu basebenza nje, ngingakutshela example ngewanki, ngilenhlanganiso mina emelela izikolo lapha. Kodwa ufind that ukuthi isikole sewanki phose 3/4 yangkhona ababhadalanga ifees ngesizathu sokuthi iwanki njiyana abazali bakhona kababhadalwanga, kabala pay sukela ngoSeptember nyakenye liya. Bakhona nje kuphela khona laphana abasebenzi kathi singikhola sebekwanisa umnyaka bengaholi. Lapho uzathi imali yakho niyabuya, amabonus lakade bemele bawathole basoze bawathole, kumbiza abuya mbe kayibuyi. Ungakhangela zisko khona laphana kuthiwa yini ilokhuzeni le, I mean i-toad e-Redcliffe laphana. You'll find ukuthi khona izisko still liyana ayisoze yafe yababhadala abantu labana. Abanye sebeze befile phela amapay abo bazenge bawathole.
Ye, ngikubambe kancane lapha siye kumnumzana uNkiwane lapha. Mnumzana Nkiwane, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze kube ngcono?
Baba Gandhi, ngihlala ngikutho lokhu engizakutho kathesi. As long as senza ama-policies esilawo kathesi ona nawo vele o-indigenization lava nama-priorities zethu ona nawo ukuthi abantu kathesi bekhangele ngendaba zezikhundla ezepolitics lezi kuyalishwana ngapha baba ukuthi vele abantu basathisasani lokhu ngakomjolo ngakomnani bagwalo ngenyurinyiwathindo ngakomodlemsankirayi abantu kabasafokasi ngendaba ze-development. So sokufunakalayo ukuthi abantu bahlale phansi babonisane sibili basitshintshe i-political course ukuthi madoda esikwenzayo lokho amapolisi lawa avele vele aza kusilizwe leli umoto sitshintshe konke esikwenzayo ikakhulu khonazwele zindaba ze-politics abantu bakhangele ngendaba ze-development ungakhangela khonokho okuyimadlana esikutholayo ama-companies akula mhlaabatshele ukuthi akula company engarayi kubhizinisi ingatholi lutho. Kukhona abakutholayo yikho bevulile amakhampani abangatholi lutho sizi bahle babhalele bayabhala. So laba abakhona laba bayayenelisa kukhona ithi zisebenzi abanazo but kungaye ukuthi vele lapha kusela rule of law lo lato sezenzela santando abantu bekhangele ngendaba ezikhundla akula into ezalunga la sizasebenzela amahara sizasokola kuze kube nini.
Mnumzana Mkandla, ngikubambe lapha usukhuluma ngendaba zokubana ama-demonstrations. Njengoba siyabona ama-demonstrations aseke wayenzwa awaphathisanga lutho, kwayenzwa lama-stairway lokunye okunjalo, ubona ungani kuyini okungayenzwa?
Ngibona ngazani mina yona i-parliament kumele iboycott kuye e-parliament kathi bahambele ubani ngalo kathi bavotele izisebenzi. Wethu usekhaya kumbe ungufama, ufama wangkhona kahakala mali ayitholayo lapha sethengisa akutholile inzuzo yakhe khona ngale eziphaleni. Whether ikhoto lumbe ligwayi kumbe libele akula mali ekhona abayitholayo, uyasebenzalwana umuntu usebenzela isizwe. Kuzoza imisebenzi yona leyo bekhona lapha iparliamenti leyi abantu labana bahambe bayathola izimota bahlezi kuhle ngale and so forth babhadalelwa lapha abalala khona. Bakhulumile kakhulu bathe bekhalela izimoto baziphiwe ba-drive imoto ezinhle okunye okumangalisayo kathi bangakhalala labo bethi bona sicela ukuthi khona abantu beholiswe bonke bebe lo mlando ukuthi khona abantu abaholiswe bona laba abakhona njengoba besithi ubaba uNkiwane ukuthi hayi phela zilou lokho kuvuliwe abantu lokho besiyasebenza i-production yona lana eba khona ayibe yiyo la enjani engenisisa ukuthi khona imali yana etholakele kuye bhadala abantu abantu labo bebuyele bebhadalele abantwana bezikolo kwenziwe konke lokudla lokubhadalela amarenti.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigcibela ke uhlelo lwethu. Mnumzana Nkiwane, ubona njani udaba lolo lukhulunywa ngumnumzana Mkandla lokubana hayi Zimbabwe singamakholwa yikho ke kuhamba kulokhu kusiba kubi kunje?
Hayi, uqinisile sibili. ukhuluma ngani waye khona lapha engangikungadressa abantu njengeke phele eHarare. Ngisithi ungabona ukhokhela abantu beZimbabwe sokuyabushishiwe. Ngoba konke siyajayela le nto yokungamelanga sijayele. Siyemukele lezi nto yokungamelanga sizemukele. Abantu bakithi sibili bangamaKristu but mbona ngani vele hayi singamagwala. Ungayithi konje singamaKristu sonke singamagwala sibili ngoba izani CF yabo yale siye. Khona kuyani ukuthi abantu bebotshwa. So isiye vele sigcwele ebantwini ngathi batshele ukuthi bakithi lokhu ayisikho. Kumele sintele uhulumende ukuthi no, the government must respond to the people's needs. Ah, ukuthi lesi yini? We are so dosa ukuthi hayi akunanto engalunga la.